So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 5 Ntulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Iziphathamandla zesibhedlela se-Ekusileni koBulawayo zithi sesilesiqiniseko sokuba isibhedlela sesingavulwa kulandela ukuzohlolwa kwaso zingcwethi kwezempilakahle.
Ama-cases awe-COVID-19 asengezelela. Nxa unanzelela kwathi kuqala ama-case ayemalutshwane, kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama-lockdown akade khona, kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze-lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono. Sinanzelela ukubana ama-cases asesiya esengeza.
Ingcwethi kwezempilakahle ziveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labantu asebetholakale bele-COVID-19, ikakhulu umkhakha omutsha obizwa ngokuthi yi-Delta. Abenhlanganiso yeZimbabwe Civil Society Organization, Scaling Up Nutrition Alliance, abasebenza labogatsha lwezempilakahle bakhuthaza abesifazana ukuthi baphe abantwana ukudla okwakha umzimba okugoqela uchago lwebele ukuze wondleke kuhle. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Iziphathamandla zesibhedlela se-Ekusileni koBulawayo zithi sesilesiqiniseko sokuba isibhedlela lesi sesingavulwa kulandela ukuzohlolwa kwaso zingcwethi kwezempilakahle ube siqale ukusebenza. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sokulempiko yokugcwala kwezibhedlela ze-Thorngrove Isolation se-United Bulawayo Hospitals okuyizo ezigcina izigulane ze-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Zimbili kuphela izibhedlela ezamukela uzulu jikelele kungena nhlawulo ephezulu ezivalisa iThorngrove Isolation Hospital le-United Bulawayo Hospital esezigcwele kuthi esemathadeyi sengaphezu kwabaningi kodwa asikagcwali osekuthiye iningi likhangelele Ekusileni Hospital ukuba sivule uzulu athole usizo. Umqondiswe Ekusileni Hospital umnumzana Absalom Dube uchasisa kabanzi ngokulungiselela ukuvulwa kwesibhedlela lesi. Abazelana le-Ekusileni Hospital umqondiswe IM4 Bulawayo umnumzana Busisa Moyo uvumelane loDube ethi sebelinde imvumo kahulumende ukuba isibhedlela siqale ukusebenza. Kunyanga ezimbili ezedlule uhulumende wathembisa wathi wenza konke okusemandleni akhe ukuba isibhedlela se-Ekusileni sivulwe, njalo bazalandela yonke imithetho yokuhlela isibhedlela andubana zivulwe. Kusenjalo izakhamizi zeMathebeleland South zithi zikhathazekile ngokuqansa kwenani labantu asebebulawa ligciwane leli kuhlanganisa labalele phansi. Isakhamuzi semaphisa eKezi umnumzana Whiteman Moyo uchaza ababhekane lakho.
COVID-19 kunesitshengiselo sokuthi iyatshisa njalo iyadla abantu bangcwaba abanye babo mihla ngemihla. Imingcwabo isigcwele indawo yonke nje ngendlela abantu asebeqaphele ukuthi bagqoke ama-mask. Siyabona ukuthi abantu bayananzelela ukuthi sekukubi phandle lapha.
Esinye njalo isakhamuzi seMathebeleland South umnumzana Ndodana Moyo uthi basengozini enkulu ngoba balemingcele eminingi elakho ukumemethekisa igcikwane le-COVID-19.
Khangeleke njengeMathebeleland South province ukubana sisengozini enkulu ngoba ngokudalwa ngendlela imvelo iMatabeleland South iyo elamaboda angena kwele Zimbabwe abantu abaningi bevela kumbe bephuke siya kwele South Africa laseBotswana ekuphumeni lasekungeneni kwalawo maboda kukhona ukuqili kakhulu ubuchapa obenziwa iziphatha amandla zikahulumende okufana nalokho ukungenisa abantu loba ukubaphumisa elizweni bengahlatshwanga bengelazwe njalo izithupha zokuhlaba
lisiyachona ilanga la izolo ugatsha lukahulumende lwezempilakahle luveze ukuba kulabantu ababanjwe iCOVID-19 ngemva kokuhlolwa leligcikwane abangamakhulu ayisifica mnemibili lasitshiyangalonye 809 kwabhubha abalichumi lasitshiyangalonye 19 eZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane ezilichumi lambili 12,357 abagula iCOVID-19 sekwabhubha abaphose bafike inkulungwane ezimbili 1,878 lokhe ubhubhano lolwaqalayo ngombimbitho nyakenye kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu lane 54,474 abahlolwa bafumana belegcikwane leCOVID-19 kuthi abedlula inkulungwane ezingamachumi amane 40,239 sebasila kulolu bhubhane ngemizamo yokumelana lokumemetheka kweCOVID-19 ezweni uhulumende ufake iziqondiso zelockdown ezikuhlandla lesine lapho amavinkili asezavula ngehola lesitshiyangalombili ekuseni 8 am avale ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu 3 pm kuthi uZulu kumele ame ukuhamba-hamba ngehola lesithupha 6:30 pm ntambama kuze kuye kuba lihola lesithupha ekweni njalo akusela kuhamba-hamba phakathi kwamadolobho amakhulu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kweCOVID-19 kodwa uZulu uthi kuba yize ngoba uhulumende akancedisi uZulu ngokuphila ngesikhathi se-lockdown ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
silokhu sikudaba luni ingcwethi kwezempilakahle seziveze ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labantu asebetholakale bele-COVID-19 ikakhulu umkhakha omutsha obizwa ngokuthi yi-Delta osusidla ubhedu uvelela nge-South Africa umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngogcweleyo
lokhu kuze ngesikhathi lezimbabwe selilabantu abazinkulungwane ezedlula amajumi amahlanu 53,665 asebebanjwe bele-COVID-19 lokhu leli gcikwane liqhamuke elizweni nyakenye ngombimbitho kuthi abangabaphose inkulungwane ezimbili 1,859 asebebulewe yileli gcikwane ngalezi nsuku inani laba banjwa yilo mkhuhlane nsuku zonke selidlalela phezu kwenkulungwane eyodwa njalo selibulala abaphose bafika amachumi amabili ngelanga lokhu kusho ukuba uZulu weZimbabwe kumele azivikele emkhuhlaneni lo ngoba sekulesavunguzane sesithathu esenza abantu begule kanzima ukwedlula kudala izibhedlela ezifana leparrenyato eHarare lempilo hospital kobulawayo zibikwa sezigcwele abantu ababulawa yilo mkhuhlane kuthi umoya wokuphefumula we-oxygen ubikwa ususilela udokotela Gerishaba uthi sokudingakala ukuba uZulu azinakekele ngoba lo mkhuhlane ususidla ubhedu
ama-cases awe-COVID-19 asengezelela nxa unanzelela kwathi kuqala ama-case ayemalutshwane kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama-lockdown akade khona kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze-lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono sinanzelela ukubana ama-cases asesiya esengeza
lokhu kusekelwe ngesinye sakhamuzi seHarare unkosikazi Nompilo Sibindi yena ukhuthaza uZulu ukuba ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19
So far, it looks like it's going to be our only hope to minimization of this spread of this pandemic. So, mbone ngani ukuthi siyithathe ngaba yiyo yodwa option yethu out of this situation.
Kodwa umongikazi kwesinye isibhedlela seHarare unkosikazi Thozile Chifamba uthi uZulu kumele azivikele ngokulandela iziqondiso ze-COVID-19.
Ngavuma ukuthi bangihlabe ngoba ngiyazi ukuthi yini. Ngoba any drug engenayo first ya hamba kuma health officials and then the health personality ngokwayo besifunda ngayo ama workshop ukuthi ihlatshwa njani ihlatshwa umntu njani ngawapha ama side effects nceda ngani we were never given anything kwaphonga ukuthi kuthiwa ivaccine sikhona ngasasa layiniwe mina ngeke ngayithatha mina what if ngingafa ngayithola
ekhuluma yeriozeka kungcwasha omunye wabali bempi enkululeko umajor general Shadrick Chiramba umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukuba aqaphele ngoba lomkhuhlane ukhwaza ngolaka ngalezi nsuku.
We should therefore not gamble with our lives.
Akumele singadlali ngempilo zethu. Ilizwe lethu seliphansi kweziqondiso ze-lockdown zohlobo lwaphezulu lapho isizama khona ukuba silwisane lalomkhuhlane.
Ngokuqanda kwenani labantu ababhubhayo ngalomkhuhlane, uhulumende usebeke iziqondiso ze-COVID-19 ze-lockdown. Umongameli esefake ilizwe phansi kwesibanga sika level 4. Isibanga lesi sesenza ukuba abantu basebenze amaholo amalutshwane, kube labantu abalutshwane emsebenzini. Wavimba ukuvakatshela nemadolobheni, wamisa imibuthano yabantu egoqela inkonzo lendawo zokuzikholisisa. Imibuthano ifana lezimfa isiselele abantu abangamashumi amathathu kuphela, kuthi amabhawa kawasavunyelwa ukuvulwa. Melethi 27 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Isiphathamandla esibona ngombukiso wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Busisa Moyo ubikwa esithi usuza kuba khona kusukela mhla ka-21 kombandula koBulawayo, hathi ngontulikazi ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Encwadini yabikwa ilobele uhulumende, umnumzana Moyo uthi iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 zizalandelwa ngokuqinileyo ngaleso sikhathi. Amazwe asegcizelele ukuthi azabukisa abalisayele Angola, Belarus, Botswana, Indonesia, Japan, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, South Africa leTanzania. Ngakwelinye icele uhulumende ukuthi uzaphatheka embukisweni ofanayo kweleRussia, oyiRussia International Industrial Trade Fair. Asizweni umbono kamnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZCTU, esigabeni sangentshonalanga yelizwe ngalolu daba.
Into enhle ukuthi ngabananzelele kathesi ukuthi igcikwane leli ele-COVID-19 inombolo zakhona esingama-states akhanya aqansa abantu asebegula lowo mkhuhlane babahlaselwa nomkhuhlane. Singathina yiplanning yenzakalala kuyikuhlela nje. Kungafika kuSeptemba kunanzeka ukuthi engxenye futhi leli gcikwane liloku liyisimo esiso sorobe seliphezulu futhi engxenye leyi trade fair layo still amadezi engadluliselwa phambili. Ngibona ngathi ekuhleleni lokuthi uplan ukuthi hayi mana ngifike laphana ngibone ngizobona kuqondile ngoba singananzelela igcikwane esikhanya sizaphila lalo sibile kwesikhathi esithile nxa sikhangela. Kodwa akakuthi ukuthi singasaplan ingqondo yokuthi hayi igcikwane likhona kodwa impilo ayiqhubeki siya phambili. Septemba sibona ngathi kuhle ukuthi sefika kuye sibone ukuhamba kanjani ngoba uJuly bengasavumi ngenxa yokuthi amanombolo beziqansa ziya phezulu. So ngumkhumbulo omuhle ukuthi bakhuphe kathesi kuJuly bafukele kuSeptemba. Kodwa la uzakhangelwa ukuthi abe yisimo banxa sesifika kuyo.
Siyabona njalo ukuthi amankampani edlula ichumi lanye 11 asethe azabuya ukuzobukisa. Singathi lokho kungalethela ilizwe inzuzo yini? Njalo umbukiso lo unganceda osomabhizinisi labanye abande ukuthola inzuzo kuwo.
Well, ngasikhangela inombolo zalamakampani, inombolo ephansi kakhulu, kodwa ke akumangalisi kakhulu ngoba ngasikhangela umhlaba wonke ngenxa yendaba le-COVID-19, izinto zonke zikhanya zehlile esifili zaya phansi. So ke abantu abaningi kumbe samakhampani amaningi ngenxa ye-COVID-19 atshayekile kakhulu kwezemnotho wazo, atshaye kwezenzuzo zabo. So ke abanengxeke kubehlula bakuye njalo abanye futhi ngabe besesaba wena le-COVID-19 ehlaseleyo. So esingakutsho ukuthi thina nxa sikhangela, yebo kambe ilizwe akusuke kulincede kakhulu kangako. Kodwa ke khona okuncane okuzangena kuzancetha lakho ngoba into eqakathekileyo lapha yikuthi i-trade fair le kumbe umngqondo wokuthi kumakethwe ezomnotho welizwe ungami. Lanxa se-COVID-19 khona okuncane kwenziwe ngoba nxa sinanzela kathi ezivele impilo yakhona iye ukuncengisa. So ke kuba nzima uhluthi hayi umbanzala mbukiso senhlenisekela kungakhathaza njalo ilizwe kusasa. Kodwa bona abalitshwana ababuyayo njengoba sivuma ukuthi eqinisweni hayi kuzaba nje kuthondele kancane ukuthi kuncedisa ilizwe sibili kwezokuthuthuka kwenotho, kuzaba kuthondele kancane. Kodwa ingqondo yokuthi enalo ingqondo yokuhlale kubikisiwe ihlale ikhona emkhumbulweni wabantu lanxa seku-COVID-19 ukwenzela ukuthi phose lapho ezakwehla khona singabi sisabuyele emva. Kodwa abantu bebesazi ukuthi hayi kodwa sile ndlela esijali kwenza ngayo bana sibukise indlela yokuzama ukuthi si-attract kumbe sidonsele abantu bana bazibuye bezoyinvesta elizweni. Labakhampani la abukise impahla abalazo bezama ukuthi bathole ama-orders kwenzela ukuthi bancediseke. So esingakutsho ukuthi while samakhampani emalutshwana kodwa khona okuncane okuzangena lapho siyakwemukela ngoba isikhathi sakhona singeza kubalekela.
Lo ngumnumzana Ambrose Sivindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-ZCT esigabeni sangentshonalanga yelizwe, njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Live Talk namhlanje sikhangela ukuqansa kwenani lasebefunyana bele coronavirus eZimbabwe ngalezi nsuku. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulomdlali womdlalo wegolufu odujulwe wafa labanye abesilisa abathathu akade labo esiqintini seKenso esiseduzane ledolobho leAtlanta esigabeni seGeorgia khonapha eMelika. Madubula ubikwa ebalekile kuze kube manje lokhu engakatholakali, elokhu esadingwa ngamapholisa. Usibalukhulu wesabelo seFlorida uGovernor Ron DeSantis usethule umthetho amanzonzo womumo wezinto esiqintini ezingaba ngezilishumi lanhlanu ngemva kokuhlaselwa yisavunguzane se-tropical storm Elsa izolo, ngemva kokudala umonakalo omkhulu ezihlengeni ze-Caribbean ngolwesihlanu. Sisiba yisavunguzane sakuqala lonyaka esiselwandle olwe-Atlantic. Amapolisa abika ukubana kulimaleka kubi abantu abathoba mina mibili izolo ngemva kokudubulana kwabantu endabeni ebigeziswa izimoto esiqintini seFort Worth esigabeni seTexas khonapha eMelika. Wake waba ngumongameli weSouth Africa umnumzana Jacob Zuma walile ukuyazinikela emapholiseni ngemva kokugwetshwa engekho emthethwandaba ukubana ayebhika onyanga ezilishumi lanhlanu efunyenwe elecala lokweyisa umthethwandaba. Ekhuluma emzini wakhe osenkandla esigabeni sakwaZulu Natal phambi kombuthano wabamsekelayo besithi uyahlukuluzwa nguhulumende, uthena uyasiphikisa edale lesi sigwebo emelwe ngamagqwetha akhe. Abohlangothi olubona ngeziphepheli enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Refugee Agency bakuthaza amazwe omhlaba ukubana bengajiyi phandle abadinga ukuphephela emazweni lawo uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 eye-vaccine. Ezwekazi le-Africa, amazwe asebhalisile iziphepheli ukuba zihlatshwe limijovo aguqela ele-Senegal lele-Cameroon.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition Alliance bona abasebenza labo gatsha lwezempilakahle bakhuthaza omama ukuthi baphe abantwana ukudla okwakha umzimba okugoqela uchago lwebele ukuze bondleke kuhle. Abenhlanganiso le basungule umkhankaso osudale ukuba kuvulwe indawo ePhalamende lapho amalunga leli dale alabantwana abancinyane amunyisa khona. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhokheli wanenhlanganiso umnumzana Kulakwashe Zombe uthi ukusilela kokudla okubalulekileyo empilweni yabantwana luduwo olukhulu kuleli oludala ukuthi abantwana ikakhulu abangaphansi kweminyaka emihlanu abangena kusilinganiso sokungamachumi phose amathathu ekhulwini 26% bengaqhakazi i-stunted growth ngesilungu.
The National Nutrition Survey of 2018 indicated that 26%, so that is 1 in 4 children shorter than their expected height.
Uzombe uthi baphakathi kumkhankaso wokuxwayisa abazali ukuba batholise abantu babo ukudla okwakha umzimba ikakhulu phakathi kwamalanga ayinkulungwane 1000 days inqabe sanda kubelethwa. Wengeze wathi umntwana kumele amunyise ibele likanina aze afikise iminyaka emibili kumbe edlule lapho, njalo aqale ukuphiwa ukudla okufaneleyo nxa esenenyanga eziyisithupha kusiya phezulu. Ukudla lokhu kugoqela izithelo ezicholiweyo, umhluzi kumbe i-fruit juice ngesiNgisi, ilambazi lokunye okuchiyeneyo. Kodwa abanye omama bathi kunzima ukumunyisa umntwana okweminyaka emibili ngoba kumele baphandele izimuli khona okusuka kudale ukuba bakhuphe abantwana ebeleni masinya sebenatha igula. Unkosikazi Lindwe Sibanda uyachasisa.
Amazwi kaMasibanda
ajuzelelwe
ngunkosikazi
Tracy
Mabhiza.
Oqhuba umkhankaso wokukhuthaza ukwendliwa kuhle kwabantwana ekubulawayo umnumzana Craig Nyathi uthi lolu dubo lubhahile kuleli dolobha kanye lasemhlubulweni weMandebeleni nje jikelele.
Isilinganiso sami sokuthi phakathi kwabantwana abangu-4 oyedwa uyatholakalele malnutrition. Ukubangela malnutrition singakubeka ezigabeni ezintathu. Okokuqala yikuswela ukudla okufaneleyo, okulungileyo, lokwanelayo.
Umnumzana Nyathi uthi kuqakathekile ukuthi omama bebekwazi ukudla okumele kudliwe ngabantwana ukugoqela okwesintu, khona athi akumelanga kukhangelelwe phansi.
Ulwazi lokulima izilimo lezisilalo, abadala bebe kulima, siyazi ukuthi ukuhambelana lomumo womkhathi onjani. So kulula ukuthi sikugcine ukudla lokho. Sikulime, sikuvune, sikugcine.
IZimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition Alliance ethi njengoba iParliamente sokule ndawo yokumunyisela, amabhizinisi kumbe indawo zokusebenzela lazo kumele zenze okufanayo. Ethi njalo kumele kuguqulwe imithetho, abesifazana baphiwe ikhefu elide lokundla lokunakekela abantu babo ukuze kuqedwe udubo lokungakhuli kuhle kwabantwana lolu stunted growth. Inkuthazo le isekelwe njalo nginobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ZCT umnumzana Jafet Moyo, yena othi basuka kude belwela leli lungelo.
Besingathi sesiphumelele ukuthola ikuthi nxa ke indaba yematernity le ndaba yepaternity sesifumene phezulu, sesitholile isingama convention ama countries athize kugoqela le Zimbabwe selike la ratify ke ama conventions e maternity.
IZimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition Alliance ixwayisa njalo labantu abadala ukuthi badle ukudla okulungele umzimba, ukugoqela inyama lanxa nje bengamelanga bayandise, imbhida, izithelo, lokunye okungavikela imikhuhlane edalwa yikudla okungalunganga. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Usikhwetha mfundo solwayo ngwenya obambe ngokwesikhatshana isikhundla somqondisi wesibhedlela sempilo uthi baningi abathapha umkhuhlane we-COVID-19 abalaliswa esibhedlela lesi okwenza kuswelakale imbheda yezigulane. Uthi kumele abantu balandele okukhulunywa ngodokotela ngoba ukumemetheka ngamandla umkhuhlane lo.
Lapha amahlabezulu sesisenkingeni njengoba sasikhuluma umnyaka suzowaphela lokhu khuluma ngendaba yobhubhane lolu. Ubhubhane lolu soluyandile ebantwini okumangalisayo kwamagama. Njalo ngelanga ngelanga abantu ababanjwa ubhubhane lolu luyaluqansa khonapha kobulayo laseZimbabwe jikelele. Ubhubhane lolu nxa lufika ebantwini luqala luyande kakhulu, lungene. Kuyosokuthi uzathola ukuthi abantu sebeqala ukungena ezibhedlela. Njalo sokuqalisile ezibhedlela njengoba lawo balile wabona emanyuzipepeni ukuthi abantu, inani labantu abasezibhedlela lokhu liqansa lisiya phambili. Kuyathi kusiya ngesikhathi uzathola ukuthi abantu abaningi bazashona nxa bengajintshi lokhu esikukhulumayo ukuthi ubhubhane lolu lubangelwa into yonaleyo ukuthi abantu abalaleli into ezikhulunywayo, abalandeli izinqumo ezifakiweyo phansi eze-lockdown protocols lezo ezikhulunywayo. Okwamanje ungahamba edrobheni uyathola bayenza iziminyeminye bekhipha amakhala bagqoka amamaski khonokho esikukhulumayo. Bakhupha amamaski umlomo lamakhala phandle basesiminye eminyeni baphethe bayakhuluma banompolelana ubhubhane olubi kangaka. Angiboni ukuthi kathi abantu pho bazayithuswa kuyini ukuthi umbe balaleli into ezikhulunywayo. ngoba ingozi le esikhona lapha emhlabeni ijikelele la khona pa kobulaya leZimbabwe yesabeka okwamagama.
Manje kumele kwenziweni isikhwica mfundo ngwenya ngodaba lolu ngoba kukhanya ngazani kuya phambili lokhu kuyamemetheka ngamandla.
Lolu bhubhane lolu asiyonto yokudlala le. Inkalakatha yomlilo onzima oyathatha umphefumulo yabantu omningi ngesikhathi sini. Yikubona besi khuluma nje sixoxa kangaka ukuthi abantu bezama ukunanzelela ingozi ebuyayo. Ingozi sifikile singeni lekhaya. Abantu lokho bengalandeli izinqumo ezifakiweyo. Lokho besenza isiminye eminye begathi izimoto begcwale begcwale phakathi kuyisiminye eminye khonapho. Emalayinini lapha kumelelwe izinto ayithatha imali evela emazweni emabhenki ngaphi ngaphi. Uzathola iziminye emine zibambile mfimfimfi angikwazi ukuthi pho abantu bazancedwa njani nxa bengalaleli into ezikhulunywayo. Abalaleli khona kufake izinqumo ezifakwe nguhulumende ziyanceda ukuthi bahlanze izandla begqoke ama-face mask okuqondeleyo bengahambi uphonge uhambe uvukele uhambe edrobheni bathi behlale phansi ezindlini zabo labokhosikazi abo behlale phansi. Ngoba lokhu ukuthi bazame ukuthi kumbe umuntu uyathengisa kumbe uyenzani, akangiboni ukuthi inyanga le ebuyayo esiyaphambili ngapha abaningi abantu siyabe singasekho emhlabeni. Lolu bhubhane luzobhulubisa impilo eziningi ezabantu. Yikho ukuthi ngixwayisa abantu, xa abantu bengalalelanga njalo, hhayi bazazibonela isimanga esibuyayo.
Lo ngusikhwica mfundo Solwayo Mgwenya osebenza isibhedlela sempilo bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana iFacebook ukhasi leVOA Ndebele. Wezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi Zimbabwe Warriors liphakame lamhla ekuseni lilubhekise kwele South Africa lapho eliyaphatheka khona kumncintiswano walonyaka owenkezo yeCOSAFA. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ikhuluma ngesikhathi iqembu lamaWarriors lisanda kuphakama namhla ekuseni uyisikhulumeli senhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu elizweni yeZimbabwe Football Association iZIFA uXolisani Gwesela uthe balethemba ukuba iqembu lamaWarriors lizaphenduka layo inkezo yeCOSAFA ekupheleni kwemidlalo yalonyaka.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ifuna ukwazisa uZulu ukuthi abafana bethu amaWarriors sebesukumele besuka eHarare ebelubhekise ePort Elizabeth eSouth Africa lapho okuzadlala khona umdlalo we 2021 COSAFA Cup. Siba sifisela inhlanhla abafana bakithi ethemba bazadlala kuhle banqobe.
Akusenjalo umqeqeshi weqembu lamaWarriors uDraft Golo Garusichi kanye lomunye wabasekeli bakhe uLoji Dembe kabayenelisanga ukungena elizweni leSouth Africa ndawonye leqembu lamaWarriors. UGwesela ukhuphe umbiko elanga selisiya ngomtsha wendoda esithi uLo Garusichi ubevele ngela visa emvumela ukuba angene kule South Africa njalo bebengazange bemdingele ngemva kokucetshiswa yilabo abaphathise ukugoqa uhambo lweqembu lesizwe ama-travel agent. Uqhubekele phambili wathi uChitembwe yena ukuluhlu lwabantu abangasavunyelwa ukungena kulelo lizwe njalo baphezu kwemizamo yokulungisa amaphepha kalo Garusichi ukuze alandele. Intatheli zindaba yezemidlalo uNation Gogwera usole kakhulu inhlanganiso yeZifa ngalesi sehlakalo.
Okwenzakale kule South Africa ukubana uLoga onguyemqikisho omkhulu akala visa yokungena eSouth Africa kuhle kwatshengisela ukuthi iZifa hayi itshengisela ukungahleleki lokungaqoqeki kwayo ngenxa yokuthi into abazaziyo ukuthi nxa umuntu ezahamba kumele ebe namaphepha afanele. Kanti uLoji Dembe ukuthi kayavunyelwe ukungena eSouth Africa kuyinto naye mhlawumbe akade yazi ukuthi kutshengisela ukuqoqeka mhlawumbe kulutshwane.
Umqeqeshi weqembu leDynamos uTondi Raindiraya kanye nomqeqeshi wabo Nozindi uThembo Chuma bona bavunyelwe ukuba bangene kwele South Africa. Umncintiswano walonyaka ukhangelelwe ukuqala kusasa ngolwesibili mhlaziyi isithupha kunyaka kaNtulikazi usiyafika emaphethelweni mhlaziyi ishumi lathoba minombili kuyo njalo inyaka kaNtulikazi. Ilizwe leZimbabwe yile liphakamise kaningi inkezo yeCOSAFA kumbali yale midlalo njengoba selanqoba kumncintiswano yesithupha kusukela lo mncintiswano wokuqala ngomnyaka ka-1997. Iqembu lamaWarriors likusipha sikaGroup C ndawonye leMozambique, iNamibia kanye leSenegal. Ngolwesine lizadibana leMozambique emdlalweni walo wokuqala kuthi leNamibia lizancikelana leSenegal. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iziphathamandla zesibhedlela seKusileni kobulawayo zithi sezilesiqiniseko sokuba isibhedlela singavulwa kulandela ukuhlolwa kwaso zingcwethi kwezempilakahle. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.